Siyabonga Kips Dube selamukela emsakazweni we Studio 7 omgqibelo mhla ka 8 ngolwezi 2014 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Elingali tshona njani izilukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo igama lami nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje. Kambe ukuxotshwa edalela eParliamente kwamalunga ecelele MDCT renewal kuzaphumelela na?
Kulabantu abahambe baya kwenza umhlangano ongekho emthethweni kuthiwa yiCongress benabantu abaxotshwa enhlanganisweni okusemthethweni.
Kwenziwa isikhumbuzo sempi eGadade.
Ondukuzibomvu sebethe vala ngebhethu wayala wathi amadoda aphelile imbiza iphelile inkosi uDobhemula yasiqonda emagusini kaThangani.
Izakhamizi ziqhubeka zisithi inhlanyelo iphiwa abasekeli bezanu-PF kuphela. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla leMDCT Renewal lithi umbiko wethulwe licelele MDCT kuyona le iviki ukuthi amalunga edalela eParliamente leSenate kumele achiye izikhundla kayisebenze. Ibandla leMDCT lanquma emhlanganweni weCongress weviki ephelileyo ukuba amalunga afika phose amachumi amabili kumele asuke esikhundleni. Sixoxe lelunga lebandla le-renewal umnumzana Reggie Moyo kuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Okokuqala Chris Gandhi ukuthi asirikholwanga yikho kufanele kwazakale. Kulabantu abahambe baya kwenza umhlangano ongekho emthethweni kuthiwa yiCongress benabantu abaxotshwa enhlanganisweni okusemthethweni abakhulunywa kuMandela Training Center ukuthi laba bantu kabahambisani kuhle lesisekelo esisekelo sombuso esibusa iMDCT. Labo bantu kabazange beke bebiselwe ekusemthethweni yiCongress, bafike nje basenzela izaba labo bathi beqeda lapho-ke omunye wakhona usesigijima ukuthi usesixotshile. Yikho-ke akula mthi oxotshiweyo. Okwesibili ukuthi okuntshintshileyo kuvele kuyini, kanti khona uSpeaker wavela wakhuluma ukubana lelu daba lokwehlukanisa ukuthi ubani ungubani ngaphi njalo elesimo bani kalukhu hambe ekhodi kungasenani. Njengoba-ke iParliament ikhona izahlala futhi mhlaka-25 uzasibona-ke sikhona kuleyo parliament. Okwakhathesi ngikhuluma nje sefolosi ngu-pre-budget senina kangixotshwanga ngikhona lamanye amalunga akhona.
Lo-ke ngumnumzana Reggie Moyo, ilunga lebandla le-MDCT Renewal obekhuluma ecingweni le-Studio 7 esedolobheni le-Victoria Falls. Inkulungwane zabantu bezikhangelelwe ukubuthana lamhlanje eGadade duze lentaba zinduna eceleni komgwaqo okuya eGwelu ukukhunjulwa impi yeGadade lamhlanje. Lo mbuthano osuleminyaka emithathu usenziwa uqale ubukhangelelwe ukuthi abantu bajabule kukhulunywa okuthiyeneyo ngembali yalindawo. Sixoxe lomunye wabaqoqe lombuthano umnumzana Siphatho Ncube kuze sizwe okunengi ngalolu daba.
EGadade yikho lapho okwaliwa khona esingathi thina ngesilungu yi-decisive battle, okwathi lapho ondukuzibomvu sebethe vala ngebhethu wayala wathi amadoda aphelile imbiza iphelile inkosi uDobhemula yasiqonda emagusini kaThangani.
Ya, ungasitshela ukuthi siyenzwa nini isikhumbuzo lesi lonya?
Okwenzakala ngathi impileyi u-4 November 1893. So senza ngo-4 November, but the lonyaka decide ukuthi sisenze mhlaka 8 ngoba u4 November ubewela phakathi kweviki kwenzo dlabavela khathane bafike labasebenzayo.
Ya ungasitshela ukuthi kahle kahle kuyini kuyaba kuyenziwa khona apho esikhumbuzweni lesi.
Esikhumbuzweni lesi kuzayo kulemidlalo silesithembiso esikhulu esivela emajaheni awomculo anjengabo Black Umfolosi bale council yabo ama musicians akomthwakazi bathe bazabuya laphana bazosinika i-entertainment kuzaba lezikhuluneli ezizazama ukuthi zichasise imbali.
Hello ke ngumnumzana Siphatho Ncube omunye wabaqoqe umbuthano weGadade obusenziwa lamhlanje khona le eGadade duzane lentaba zinduna ubexoxa le studio 7 ecingweni ekobulawayo. Njengoba isikhathi sokulima sesifikile iningi seliphakathi kokudinga inhlanyelo lokunye ukuphathisa ngesikhathi lesi. Izakhamizi zemaphandleni eziyandise ukuphiwa inhlanyelo okungelambadalo zithi abasekeli bebandla lezanu PF yibo abaphiwa inhlanyelo le kuphela. Sixoxele sakhamuzi seVictoria Falls umnumzana Mpumelelo Gumbo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Inhlanyelo iyashota babadube kakhulu kakhulu. Kulabanye abanikwayo inhlanyelo, kulabanye abanganikwanga inhlanyelo, kodwa ke abanikwayo sibili sebelungisile sebefuna ukulima izulu lingavela line. Soze zalima sivile.
Lapho abanikwayo ngabanjani njalo abancitshwayo wakuthena?
Hey ndoda, into zalapho uyazazi la ukuthi ihamba kanjani. Nxa ungumuntu nje osupport enye iparty, kulakho ukuthi ungancitshwa nje sivile ungayitholi. Kodwa kulabo abanye abasupport yena la iparty ebusayo bayayithola inhlanyelo. Kodwa ke into zingalunganga kakhulu ndabe kulamba umuntu okuyalamba.
Pho bona abanika uZulu inhlanyelo bakwenzelani khona ukunqaba ekhuluma wona?
Hey abantu labo uyazikhona bafuna ukukhawulisa abanye abantu. Bayakwenza nje bekwazi ukuthi abantu bezibuhlungu kakhulu kodwa bafuna nje kubakhawulisa ukuthi batshintshe iy'ngqondo zabo. Kuphela yinto ekhona.
Kodwa kuyasebenza yini khonokho nxa sesikhangeleke ngokulima ngoba ukulima phela kuqakathekile kakhulu. Lapha sikhuluma ngezisu zabantu phela ukuthi kumele bedle phela.
Ukulima kuqakatheke kakhulu babadube, kakhulu kakhulu. Into lezi abazenzayo kazisebenzi njalo zenza ukuthi abantu bangazwisisi ukuthi kanti kuhamba kanjani. Njalo nxa sekubuya kuvoteli laphana awasoze batshintshe ukuvota kwabo, baze bavota ngendlela ebuhlungu kakhulu.
Pho ke kuphathwa njani khonokho nxa ukuthi yonke iminyaka uzokuthiwa bakhona abaphiwe inhlanyelo, abanye abaphiwanga inhlanyelo, bolabo njalo abaphiwe inhlanyelo kungani abalimi kahle phela?
Abantu abanika inhlanyelo abanye vele abala masimu, laba abancitshwayo abanye bala masimu kakhulu amakhulu. Kodwa-ke uyabona ngokuhamba kwesikhathi into lezi zizaphambaniseka kakhulu.
Lo ke ngumnumzana Mpumelelo Gumbo isakhamuzi sedolobho le Victoria Falls. Abake bafunda esikolo semhali emagwegwe kobulawayo sebebumbe inhlanganiso yokuphathisa lesi sikolo. UGibbs Dube Studio 7 uxoxe lomunye wabaqoqa linhlanganiso umnumzana Khumbulani Ndlovu ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Thina njengaba old students, yes, siyancedisa lapho lalapha, kodwa asingoke senelise ukuthi isizo zabo zonke sizigcwalise. Yikho ke umuntu esiyifunayo ukuthi sikhangele lama income generating projects ukuthi kuyini esingakwenza ukwenzela ukuthi isikolo sibe kone sort of self-sustaining way. And we'll also be glad ukuthi ama-income generating projects analawa nxa ingancedisa lezinye izakhamizi ezemagwegwe khonaphana kulezalukazi, kulabafelwakazi, njalo njalo. So yoma-project amanye esilawo esiwakhangela ukuthi siwenze through Imhali Old Students Association.
Yes.
And sokujabula ukuthi isikolo lesi saqalisa ngo-1969. So sekuyisikolo sibili sesile minyaka ethize and isigodi ukuthi ama-students aso adlule kuso asesebenza. So it must also start reaping ama-reward from its old students.
Yes, sizule njalo ukuthi kukhona lokho kuthiwa yi-prize giving day. Kambe lincedisa njani khona?
Right, prize giving days sikhulume lesikolo sathi besazise ukuthi ama prizes abafuna ukuwanika at each level at each grade ami kanjani so yikho basele sitshela senze i-estimate sabona ukuthi hayi engxenye thina singancedisa ngemali engenelisa between $800 kumbe $1,000 ukuthi ukuthi isikolo senelise ukuthenga ama-prizes leyo benika abantwana
lo ke ngumnumzana Khumbulani Ndlovu oke wafunda esikolo semhali emagwegwe kobulawayo ubexoxa ecingweni lo Gibbs Dube Studio 7 ekhona le kobulawayo Levalaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC lisimamba kumagagasi aku 909 medium wave la kushortwave 4930 5940 la ku 15455 kilohertz lilakho njalo ukusithola bulenjini kuinternet kukheli ethi www.studio7news.com Okwamanje ke sengidedela emuva ngelithiya ke izandleni zikasithandekile Mhlanga.
Lamhla balaleli kuhlelo lwethu oluphathelane labesifazana sixoxa lo Councilor Lillian Mlilo oka Ward 12. Enjube elobhengula le old lobhengula kobulawayo sixoxa ngokuthi kwenzakalani kwabesifazana sikhangela ukuthi odokotela abasebenza esibhedlela zikahulumende bakhalale umsebenzi lilami owenu usithandekile Mhlanga Yebo yeah Councilor Mdilo lingasitshela ukuthi kwenzakalani
Udubo lolo lokustrike kwama-doctors abesifazane abaphatheka kakhulu ikakhulu ngifaka kakhulu abazitheleyo ngoba abazitheleyo nxa isikhathi efika khona ngale sibhedlela ethola kungwala dokotela kuyam-affect-a kakhulu ngoba impilo yakhe le mpilo yomntwana iba sengozini bone ngani baphatheka kakhulu kanjalo omama baphatheka kakhulu sibili ngoba sengike ngavakatshelwa ngabanye bekhulumisana ngakho khona ukuthi kathi kwenzakalani ezibhedlela asisaphatheki kuhla kula madokotela kuhamba njani ngoba thina ngasifika ngale nxa usufika ugula nxa efika kuthiwa kakula dokotela hlala laphana sebesengugcinwa laphana udokotela uyabuya sikhathi bani sehlala engelo dokotela khona angabuyi uqineke kuze kufike ntambama agcine sehamba engabonanga nje lokukhanya ngani kuhlukuzwa abomama abesifazana lokhu kakhulu
lezi bedlela zekhansili leziyana zona ziyanceda yini ngalesi sikhathi
ema-clinics ekhansili mbone ngani bayanceda ngoba odokotela bayabuya kulama-clinics ekhansili labantu bayancedakala into ehluphayo yikuthi anti izibhedlela ezezegovernment kwesinye isikhathi loba ungelamali uyathola ukwelatshwa As a council, babe befuna yena lani $5. Manje abantu into ehluphayo kathi imali abalayo. Ngathi uyabona. Council abangabhadaliyo ngabaya over 65 years abangabhadali e-council. Laba abancane bayabhadala. Ngathi uyabona. So kusiba luhlupho kathi ngoba ngale ezedlela ze-government. Kwesi sikhathi lobo ngala mali phela bayokwelapha.
I-$5 le ebhadalwa ezibhedlela ze-council isebenza njani? Iyagoqela imithi yini? Kumbe ngeyokuthi umuntu ahlolwe kuphela?
Ngiyokuthi umuntu ahlole kuphela nge-consultation fee i-$5.
Kodwa yona imithi yathola
amaphilisi bakubhale bakunika nxa ekhona ngakungukuthi kawakho wona lawo bakubhalele yona ngoba kwesi sikhathi odokotela bakubhalela amanye amaphilisi angekho emaklinikhi ngoba ama-clinics ethu ayesithi council alamaphilisi amalutshwane amanye vele abengekho so odokotela bakubhalele ukuthi siyathenga e-pharmacy kodwa abalelwa laphana ku-$5 I-$5 nge-consultation fee.
Sezwa njalo ukuthi izibhedlela ze-council sezibhadalisa abesifazana ababelethayo lanxa bengalamali. Soluhamba njani lolu daba?
Izibhedlela ze-city council sezibhadalisa sibele imali ababelethayo. Kuba lo hlupho lokuthi khona kulezi izinto eziyabe zifunakala khona phana ezibhedlela ezibelethelwayo ezabe zifuze zithengwe. So nxa kungelamali kugcina sokungasasebenzeki sesikhuluma ngento ezinto engabo service deliver abantu uyabona ngoba into yabona ukuthi into yonke isebenze ukuthi kube lemali nxa kungelamali kuba nzima ukuthi basebenze njani abantu abantu kuyabe kufunakala izinto ezinje ngabomagloves kulamajekiseni amanye ahlatshwayo khona phana nxa ubeletha njengomama njengoba kathesi sikhuluma ngekhansili yakobulawayo ekhala ngemali engelamali
sikhangela khonapho ewadini yakho ungathi okukhanya sokukhathaza kakhulu abesifazana ngokuphathelane ngezempilakahle lokuyini
omama kalapha kakhulu kabasebenzi abalamsebenzi abalayo abangayenza imisebenzi yezandla kayikho but
Mina njengo councilor athi ngifuna ukuqalisa inhlelo zonezane zokuthi khona omama labo bathole ukuthi baziyenzele imisebenzi yezandla ukwenzela ukuthi bathole imali bangahlukuluzeki entweni eziningi njengakhona kungasikhuluma ngokubhadala ezibhedlela nokuthi bathole izimali zokubhadala ama-school fees abantwana ngoba sikhuluma kathesi ngabomama abaningi abangabafelakazi kodwa beziphilela labantwana kumbe labomama abaphila lo mkhuhlane but bekwanisa Atabo babefuna la imsebenzi nalani njani elula manje ngokhansela nje lana ukuthi ngono ngiyenze athe ngicabanga ukuthi kumbe bangala lemchina bathunge ama uniform omama anti imchina yedobo bathi kube la lokuthi kube lezimali ezichayiwayo bayethenga amazambani kumbe market ithole be busy ngemchina yedobo liyana kule ndawo lapho engizama khona ukuthi ngicele ukuthi kona bathone bezigayela idobi bathengise bazitholele izimali zabantu lokuthi kube le mtshina yokuthunga nje kungaba le mtshina yokuthunga labo mama fake sahlala phansi saxoxisana ukuthi kuba lula ukuthi khona bathunge ama-uniform sibone ngani ama-uniform thina njengabomama lapha ewadini yami angahamba masinyane ngoba izikolo vele zihlezi zikhona kazivalwa ukuthi basithengene amalembu nxa imitshina isikhona ngiyazama ngendlela zokuthi ngidingi ama-donors angangincedisa ngokuthi anginike imitshina ngike ngaba labo ngabatshela ngathi ngingadinga ngibe la imitshina ngizalibiza futhi njalo
hayi kuzwakala kuluhlelo oluhle lolo sibongile ukuxoxa lawe Councilor Mlilo imali apha ingxoxo yethu
lisale kuhle balaleli
Leyo balaleli ingxoxo esiqhubelo Councilor Lillian Mlilo oka ward 12 kobulawayo besixoxa ke ngokuphathelane labesifazana sesikhangela izempila kahle ngesikhathi odokotela bekhalale umsebenzi lithiye indlebe njalo kuhlelo olufanayo ngeviki ezayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami Owen usithandekile mhlanga ngikhona pha eWashington DC
Sibonge ke usithandekile mhlanga obesethulela uhlelo lwabesifazana. Akwezemidlalo ke lamhlanje ke sikhangele ukuba imidlalo yenkezo ye-PSL yona isifika komlindo yacina iminjani ke kusasa. Iqembu leChapungu United lizadibana leBlack Rhinos ukuthi iChireds yona idibane leTriangle. IWange izachaya kona leMalahleni leplatinum. Kuthi ko iShabani Mine idibane ke leHighlanders. iCapes United izadlala ke leHarare City. Kuthi ke umdlalo wokugcina uzaba uphakathi kweBantu Rovers leHowmy. Isikhathi ke asisavume ukuba siqhubeke sisonke kodwa ke singakehlukani ngesikhangele ebesilakho lamhlanje. Kambe ukuxotshwa edalela eParliament kwamalunga ecelele MDCT renewal kuzaphumelela na? Kwenziwa isikhumbuzo sempi yegadade. Silingakhohlwa ke ukusithumela incwadi ye-email kukelly@studio7@voanews.com. Igama lami ke nguChris Gande Lilale.
You have have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murari zvakanaka vatereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.